Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuthi uzawethekelela abasakhulayo emaphandleni lapho azakhuluma khona labo ngokuthiyeneyo. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lithi uZulu kumele asebenzise kakhulu iRand yakwele South Africa ekhanya igcwele elizweni lonke. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ompukiso weZimbabwe International Trade Fair. Inhlanganiso ezizimele zodwa zikhangelelwe ukuba zizatshengisela ezitaladini kwele South Africa zisola ukukhahlanyezwa kwabantu bokuza. Ingcwethi zenotos ezicubungula ukwenzakala kuzwekazi le-Afrika zithi eleZimbabwe liyehluleka ukufeza inhlelo ezijeneyo ngenxa yezombusazwe. Kulezi zalwane zeZimbabwe esezithole ithuba lokuthuthukisa amabhizinesi azo kuhlelo oluqhutshwa isizalwane seNigeria esinothileyo. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo sixoxwa ngumongameli Robert Mugabe ofuna ukukhulumisana labasakhulayo ezabelweni zonke zelizwe leZimbabwe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.